i-region le esithi Middle East singakhangela thine sikhonzayo oyesihambe emacaweni. I-Israel le Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli, but kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yiyona i-Iran. Siyakwazi ukuthi balama outfit ama-militia amaningi, so khonapho bazajika labo izikhali nganto ama-rockets laphana anti bake bakuyenza. I-Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so i-revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama-suicide bombs lama-rockets lani, but sizabona kathesi ukuthi bazajika yini ama-missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi nganto sokuthutshisa, nganto sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njengoba ithumeze izikhali in the Middle East, lakho kuzaba i-support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel, i-America is the guarantor labobhilitheni bayasebengenela. So ukuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndawo.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni faith bayangenela. Ama-Shiite lama-Sunni the differentiation countries akhona ngale. O-Qatar labo-South Arabia lani le-Jordan. So o-Qatar labo-Jordan ngathiwa abale faith different, and then labo aba-Israel labo-Palestine lokunye ngama-countries okhona ngapho. I-Iraq layo ngathiwa abale faith efana nayo le-Iran. So bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwele uNkulunkulu. So khonapho ngathiwa bazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo-Egypt lamanye ama-Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukisela kudala that place has been going on. It's a continuous war situation. Labo-Lebanon lani. So yeah, i-Lebanon layo bake bayijikela isikhali i-Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya i-Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yona le. And then siyabona i-Russia naye u-Putin wayekhona ngale Iran, hayi kuyakungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha mangukhanyela.